kutuzabona abantu besiya ngale befika besithi ngalezi ezithileyo kwakhithwa i-ivory yakhona kayingathengiswa. Kuthiwe lazo nalezi elithi ziningi kulamanye amazwe angelalutho, hhayi sithengiselani ne-Afrika kuphela. Siyakubeka si-Afrika abantu vele baluthwana bangabasesimeni sokufuna ukuthenga into. Besithole ukuthi sizehluleka ukuthi siphume le ndlela yokuthi abantu lenyamazana bebelolokhu besheya ama-resources afana nani. Kumele ukuthi ngabe khathesi nxa kuthiwa kule ndawo ezi-advanced yindawo ezilabantu abahlala ekuceleni kwenyamazana, ngoba silama-resources amaningi avalelweyo. Bayakwazi ukuthi uya-observe imithetho eyamazwe ama-international laws or ama-agreements, izivumelwano lezinqumo ecabethilanga. So telefone kubopha ngoba bona balamandla abanye okuthi bebophe lokhuya. Kulokhu kumemethekisa ukungahlalisani kuhle kwenyamazana labantu.
Siyasizwa abanye bengani bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende, bengadilizelwa izilimo zabo kumbe izindlu zabo. Kukhona lokhu yini emthethweni njalo bakhona bake behlawula?
Akukho. So kumthetho esilawo thina welizwe uthi wona umnikazi wenyamazana yithi abantu. Azizo zikahulumende ngezethu abantu. Yikho nanzelela indawo eziningi lapho kule nyamazana eduze kuyalokhu esikuthi i-campfire. I-campfire, i-community ithungamela i-council iyaphiwa inani lenyamazana ezingazingelwa ngomnyaka. Inzuzo yakhona iyakiyo. Lo mcabango khona awukabhasiswa kuhulumende, sizawudiscussa thina njengeministry sisazoyisa kucabinet. Umcabango lowo ngowokuthi siye lesikhwama, isikhwama lesi esizabe okokuqala sebesithola imali zabe siba le-special quota for hunting. Imizuzu yakhona yonke iye khona phana. Ikhangele kakhulu ekuncediseni abantu abayabe belimele besiwe ezibhedlela. Nxa kube lemva besikhangele okwenzakala kwamanye amazwe, lithi lapho makhelwane kubo Botswana, Zambia, Namibia sebelokuyisikhwama okunjalo. But thina siyakutata, siyabona lapho kulama-witnesses khona, ngoba ungacreat-a futhi i-legitimate expectation uyehluleke ukuthi uyigcwalise usudale uhlupho olukhulu. So sifuna ukuba le ndlela yokuthi leso sikhwama sanele, yikho sifuna ukuthi sithole le mvumo yokuthengisa. Nxa kungamanzi sithole ukuthi kulamanzi, ngoba singahlala siriyektha kuphela sokulobonakalo sisiyabhadala asisoli. Njalo kuyaqhubeka kumemetheka, ugcine phose konke umuntu eselohlupho. Sifuna isiwe le mpendulo ezafinyelela bonke abantu. Ukuthi kungaze kwafike kuthini kube le ngozi, sizame ukuthi sivale ingozi ingabi khona. Indlovu zithola amanzi lapho ezihlala khona, nabantu bethola amanzi lapho abakhona. Nxa kusenza sifake ucingo oluphezulu ukuthi zingaphumi zisiza lapho kuhlala khona abantu, zihlale endaweni yazo njengoba sekusivula ukuthi ziyakwanisa ukundlula zisiya kwamanye amazwe.